Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuMpalakazi 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Bayakhala abantu ngokubhubha kwaDoma Vinga. Obelwela ilungelo loluntu
ungumuntu okade ephefumula amalungelo ehamba amalungelo ebona amalungelo
abanikazi beplazi le-esidakeni farm bathi sebelithathelwa ngu-obhedi mpofu
sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engeka-former minister u-obhedi mpofu
umnumzana mpofu uthi wanikwa ingxenye yepulazi leli nguhulumente
vele kuphunywa laphana nxa eside cabantu uzaphunywa njengoba nethembisa ukulwa kalwe thina siza kwenza ndela umthetho esiwunikwa nguhulumente
yamemetheka igcwane le-COVID-19 ezimbabwe namhla sixoxa lembongi elodumo u-albert nyathi
my question stood yesterday my question still stands today my question shall still stand tomorrow ngakho ke we shall stand on his grave, not mourning but singing the war cry, Bulala abathakathi.
Zalethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezindaba lezinye zizoziswa kulomhlakazo. Bayakhala abantu abaningi kwele Zimbabwe ngokubhubha kukaDoma Vinga, igqwetha ebelilwela ilungelo loluntu ekunhlanganiso eye-Human Rights Watch. Udokotela Edgar Munatsi umne wawo kamoyi uthi kwephula inhliziyo ukutshona kukaMavinga kavezanga ukuthi ubulewe yini abanye abantu abadabuka eZimbabwe abahlala emazweni atshiyeneyo sebevule isikhwama sokuqhubekela phambili ngomsebenzi kaMavinga esibizwa ngokuthi iMoyo Solidarity Fund omunye wabadabuke emoyeni ngumnumzana efidlela Ncube osebenze kakhulu lo Mavinga.
Sisebenze sonke silwela amalungelo abantu. Ungumuntu okade ephefumula amalungelo, ehamba amalungelo, ebona amalungelo, elwela amalungelo kuso sonke isikhathi. Kazange walukhohlwa uhambo lwakhe emhlabeni ukuthi uzamela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi. Umuntu okade engalwazi ubandlululo. Nxa kusize emalungelo nabantu amalungelo abomama bobaba konke kuye bekufana silahlekelwe kakhulu ngokudlula kwakhe emhlabeni silahlekelwe isizwe ilahlekelwe iAfrika
omunye njalo umnumzana Ngabuto Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso eyeZimbabwe community in South Africa
kusichiye sikhathazekile emoyeni bese ngacabangeli ukuthi yinto engenzakala ngalesi sikhathi esiphakathi kwaso lapho izonane zaseZimbabwe zincitshwa khona incwadi zokuhlala eSouth Africa lapho abachayeli bamaloli behlaselwa yindoda le besisebenza layo kakhulu odabeni lwezalwane zaseZimbabwe ezihlala lapha eSouth Africa yikho ke ukudlula kwakhe emhlabeni kusichiye sikhathazekile enhlizweni sithi umoya wakhe awulale ngokuthula
uyakhala lomnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla lezano PF
indoda esihlangane kuplatform naleyi Studio 7 okweminyaka ethize siphuma enhlelweni ezishiyeshiyeneyo lapho besibamba udaba lweZimbabwe udaba lwabahuquluzi benotho ibindoda elombono otshiyeneyo sibili kodwa into engiyikhwabithe ngayo ukubana ebeleli hlonipho besihloniphana noma singabona into ngokufanayo besingakaze sithethisane kumbe silwe besifaka imbono yethu ngendlela elokuhlonipha phakathi indlela eyenza ukubana noma sihlangana buso ngobuso besingeke sadumelana sesisithi mhlawumbe sikhubazene ngabo ke somele silwe
umdeni kaMavinga uthi usalungisa ukungcwatshwa kwakhe abanikazi bepulazi lesidakeni eNyamandlovu esabeleni seBethabeleni North bathi usomabhizimusi njalo isiphathamandla sebandla leZANU-PF uMnumzana Obert Mpofu usengene epulazini leli esithi walinikwa nguhulumende. UMnumzana Siphosami Malunga umntakamuyi uSidney Malunga wanikwa isicoco seqhawe lesizwe njalo wangcwatshwa emathuneni eNational Heroes Acre eHarare uthi izithunywa zikampofu sezilima esidakeni farm. UMalunga wathenga ipulazi leli ebambisana losomabhizimusi uMnumzana Charles Moyo lo Mnumzana Zephania Dlamini osebenza eNational University of Science and Technology. UDlamini uthi izisebenzi zikampofu sezilima lapho akade bekhangelele ukuthi bazalima khona amahanyanisi.
Ngolwesihlanu lolu kufike elinye iqembu labafana besenza umcimbi eplazini bethi sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm enga-former minister u-Obert Mpofu. Bakwenze lokhu ngolwesihlanu emini yantambama. Izolo ngomgqibelo sibone sokungena itharakitha isizolima kweyinye insimu yethu ebesikhangelele ukuthi siyahlanyela kiyo i-onyeni kungakafiki ikhisimusi. Babhizi nje njengamanje lakho balokhu bavukele khona baqhubeka ngokulima kwabo. Asikhulumisani labo, siyabekela ngoba kukhanya ngabantu nje abathatha umthetho bawufake ezandleni zabo. Sizabona lapho kuyawela khona induku loxa uxa.
Umpofu uthi usethatha umhlabathi awunikwe nguhulumende.
Angingenanga esidakeni farm ngisizwe yi-Ministry of Lands bona indawo abanikwe nguhulumende khona ngale efarm. And kakula nkulumo ebekhona mayelana ngomalunga ukuthi ngekeyakhe. Bona yena umalunga ngiwaqalisa ukuthengisa ilizwe lokumhlaba wonke ukuthi khona kusende offer letter. Ngingakayiboni le offer letter yakhona. So ithe sifika abeministry babiza, basibiza bathi bafuna ukuyasithengisa indawo yakhona and bahambe labafana izolo bayithengisa indawo yakhona. And isikhathi njengoba sisezulu sesiqalisile basaqalisa ukulima and akula nto ezasimisa lakhona sekunjani. Into emangalisayo nje ukuthi sefuna ukuhlambaza. Sefuna uphonga uthethisa, ukhuluma amanga, ukwenzani. Akumncedi ngalutho. Ngitsho asuke kumncedi ngalutho. Ngabe ngumuntu olengqondo, olenhlonipho, ngabe uhlale phansi wakhuluma labafowabo ukuthi khona kuyini okwenzakalayo. Kodwa ncathi sithi uzazama ukuthi adinga ngokuthi wonke umuntu usefona ukuthi wakuhamba nje wakuhamba. Iqiniso lonke ukuthi iplazi ngekahulumende esinikwe nguhulumende. Vele ngasikwazi ukuthi umalunga ule plazi kwafana. Nxa elalo kalethi incwadi yakhe, singayibona incwadi yakhe yokuthi ngelakhe sizabuyela kuhulumende siyebatshela ukuthi iplazi leli singelomuntu. Kanti singasinika njani iplazi lomuntu. And njengoba ngatsho ukuthi yena indawo leyi sinikwe nguhulumende, kasinikwa ngumalunga. Kavela kuphunywa laphana. Nxa side ca abantu kuzaphunywa, njengoba enethembisa ukulwa. Kalwe thina siza kwenzela ndlela umthetho esiwunikwa nguhulumende.
Izisebenzi eziningi esidakeni farm zilakho ukulahlekelwa ngumsebenzi nxa umalunga labanye bakhe bengathathelwa ipulazi leli. Kuyamemetheka umkhakha omutsha wegciwane le-COVID-19 eZimbabwe obizwa ngokuthi yi-Omicron. Uhulumende uthi kumele abantu bazivikele ekutapheni igciwane leli ngokulandela iziqondiso ezethulwa yinhlanganiso yezempilakahle e-World Health Organization. UMlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Umsekeli kamphathintambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro uthi kumele abantu baqaphele umkhakha owe-Omicron omemetheka ngamandla elizweni.
Randomly picked COVID-19 positive samples from the National Microbiology Reference Laboratory tested positive for the Omicron variant.
UMangwiro wethule lokhu ngesikhathi uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu oyedwa obulwe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo wathi abedlula inkulungwane 1082 bahlolwe batholakala beligciwane le-coronavirus. UMnumzana Michael Sibanda uhlala eJombe ngomunye wabasanda kuhlaselwa ligciwane le-COVID-19.
U-Omicron ithe ingiqalisa bengicabanga ukuthi yi-flu kodwa ngathi ukuhamba kwesikhathi ngabona ngisingithiselwa umzimba wami usuthisa, sengiphela amandla, ngaswela lokuthi ngenze njani, lokuthi ngidle ngingadli. Aleyithwani senzima lokubala kusabaleki.
Umkhuhlane lo usuphazamisa abantu abaningi abagucela umnumzana Mike Dungeni odabuka esigabeni sakugwesela eJombe.
I-COVID-19 le entsha isisiphambanisile ukusebenza, isisiphambanisa abantu bayafa. Ngabe uhulumende uyasinceda ukuthi i-COVID-19 le ingaphambanisa abantu? Ngabe uyasinceda ukuthi abantu bengaguli ngayo, abantu abaningi abantu besihlala ezindlini kahle kahle?
Kunabanye abahlushwa isinqumo sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa othi abavela kwamanye amazwe kumele bahlale isikhatshana bevalelwe ezihonqweni ezibizwa ngesilungu ngokuthi ngama-quarantine centers, ukwenzela ukuba bengamemethekisi igciwane le-COVID-19. Omunye wabahlushwa isinqumo lesi nkosikazi Melody Chikumbu, isakhamuzi seHarare.
Umkhuhlane lowo owe-COVID-19 omutsha usehlasele abantu and sudumele futhi eZimbabwe. Suyenze ukuthi kube nzima futhi ukuthi izivakatshi zethu zibuye ukuzosibona, ikakhulu abavele eGoli omalayitsha. Sekumele ukuthi nxa bebuya beye ku-quarantine 14 days and isikhathi sabo sebe sidleka khona ngale.
Lokhu kusekelwe nguDungeni obekhangelele ukwethekelela eZimbabwe ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ya, likhulunis phazamise kakhulu ngoba devele silamaplani okuthi sibuye ekhaya khona ngabo. So njengoba vele kathi sisilesikhathi singabuye ekhaya, so ayisiphazamise kakhulu.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kunabantu abafika phose izigidi ezine 3.9 million asebesihlaswe ijekiseni yokuqala yokuzivikela kugciwane le-COVID-19, kuthi njalo abafika phose izigidi ezintathu 2.9 million sebehlatshwe eyesibili. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Wenze maphandleni namhla sisesigabeni seNyamandlovu esabelweni seMathebeleland North, lapho sikhuluma khona lezakhamizi ngokunqabela okwenziwa ngamanye amadoda abulala amakhosikazi abo. Sekulenyanga ezimbalwa uClifford Phiri wabulala ikhosikazi lakhe uMaggie Ndlovu, waphosela isidumbu sakhe emgodini omdala. Kunqabelwa njani konke lokhu? Ake sizwe umnumzana Manzana Ncube odabuka eNyamandlovu ekhuluma ngodaba lolu.
Ukuze kuvinjwe lokho, siyadinga ukuthi uhulumende labo bonke abasiphetheyo nasemakhaya befundiswe abantu, efundiswe amajaha ukuthi umuntu wesifazana uphathwa njani, njalo udlame alukaze lwalungisa lutho. Okoniwa ngomlomo kulingiswa ngomlomo. Nxa ngabe usubona ukuthi kulohlupho phakathi kwalo othandana naye, ohlala naye, biza owesithathu azoncedisa ukuze lolo sihlupho luxazululwe.
Uncube uphinde wathi,
siyakhumbula ukuthi kudala bekuthi nxa kulohlupho kubizwe abadala, ikakhulu obabakazi. Obabakazi yibo abantu ebebizwa kakhulu nxa abashadileyo abathandanayo selelo hlupho, ukuze bazoxazulula lolo hlupho. Okunye siyacela futhi ukuthi siyazi amalungelo abantu into enhle, kodwa akufanelanga amalungelo lawo siwa abuse, ngoba uku abuse amalungelo lawo yikho okugcina sokwenza kungabi lokuzwana phakathi kwababili abathandanayo okanye abathetheneyo.
Sixoxe njalo lonkosazana Thayifini Mpala.
Ukuze kuvinjwe ukubulawa kwabesifazana, kumele thina njengomphakathi sisukume, sibikele abaphathi bezigaba lamapholisa ukuze lezo zeplamthetho zibotshwe, zijeziswe, ziyehlale ejele, kuthi lalaba abanye abaseleyo babe lokwesaba. Njalo thina njengabazali kumele sifundise abantwabethu ukuziphatha ngenhlonipho. Ukuze umntwana oyintombazana ahlonipheke, yikuthi laye lapha ahamba khona azihloniphe, azehlise.
Siluqhuba lapha udaba lwethu lwalamhlanje. Sizabe sikwesinye isigaba ngeviki ezayo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abazali baka-Ethan, umntwana odubule wabulala abanye bakhe abane esikolo se-Oxford High School eMichigan kwele Melika, sebebotshiwe kulandela ukudingwa kwabo ngamapolisa. Umnumzana James Crumbly lomkakhe unkosikazi Jennifer Crumbly babotshwe izolo edolobheni le-Detroit bahanjiswa enkambeni yamapolisa lapho bethiswe khona icala lokuncedisa u-Ethan ekubulaleni abanye abantwana. Bahanjiswe enkantolo lapho abathethiswe khona amacala la banikwa isibambiso sebond esifika ingxenye yezigidi umuntu munye ngamunye $500,000. Umongameli wakwele Gambia umnumzana Adama Barrow nguye okhokhelayo kukhetho lukamongameli kwele Gambia. I-Associated Press ibika ukuba ukhetho lolu olwenziwe ngomgqibelo lokuqala phakathi kweminyaka engama-27 years ukuba owayengumongameli umnumzana Yaya Jammeh engancintisi kukhetho. UJammeh wabaleka elizweni wayahlala kwele Equatorial Guinea kulandela ukususwa kwakhe embusweni umnyaka 2016. Uhulumende wakhe wayebulala abaphikisayo. Okwamanje uBarrow usenqobe ezigabeni ezingama-36 phakathi kwezingama-40. Sike sizwe ezamasiko. Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili le ngxoxo yethu lezangoma. Silomakhula kulinywa Dube. Siyakwamukela uhlelo babo.
Umhlabezulu sibonge ke abalaleli abathi balalela iVoice of America uhlelo olukhulu kakhulu olwazi umhlaba wonke odumileyo ngaka. Ngumakhula ngulinywa endaweni yaseKezi emaphisa phansi kwesankabuko kanyongolo. Ngokobunyanga edume ngelikashumtemeji ngisangoma ngenyanga ngiyathwasisa abantwana abahlutshwa abakubo ngoba ngikholelwa yilokhu ukuthi lokhu ungaqhubeka kamdlalo kuhle ngedolo phansi kodwa uma ungakawenzi umsebenzi wabasebenzi.
Ye, singathi konke lokho okwenzayo kuyaphuthiswa kumbe kuhamba njani? Akutshela abantu.
Mina lento ngiyiqale I was doing 33 ngangathi ngelifoxa umama uma engabe elalele engidlalayo umazali uthumbu wami engidabuka kuthi engakuhlengezela inyembezi ngoba njengathunjwa esisini samanzi ngathunjwa kodwa ekuthingeni kwami akuzange kwenziwa isiko langempela ahlukumezela namanje ngokwamehlo amacrom asathi kahle ngendlela yokuthi ngigcine sengidlulela empilo esibhedlele laphana ngihlalile impela kuthetho unyaka wonke ezinye ontanga bami befunda. Ubizo engaba nalo sinsingiqhuba lolu engilwenzayo.
Ye, so singathi-ke kwinwabo kubona nxa kukuthi abadala sebekubonisa lapha kwenzakala njani khonokho?
Ngiqala ukuhlupha ngemnani ahlupha ngomoya bakwazise ubaba ongizalayo umakho izidi zesikude ke ubaba wami wayethanda ukuyibonje kwaze kwaya angena enkonzweni yoluntu ngaze ngayathwasa enkonzweni enkulu yakamhlobo umhlobo kwamasipala.
Ye, so-ke kusuka lapho-ke waqala-ke ukuthi welaphe izangoma ziyelapha kumbe vele kuyabe kuyinyanga kuhamba njani?
Izangoma zaba ziyelapha yize nje sekukhona zangoma mbumbuzo ngoba la kunomnetho khona okudleka khona ungontintiyana nokungodidiyana kuyangena. Manje sizathini ngoba phela sekukhona sokumele abantu abalaleli bonke baxwaye izangoma ngoba kukhona izangoma mbumbulu kukhona izangoma ezelaphayo kwangempela kukhona angeke ukwazi ukuhlukanisa kodwa uma uthunyele emuntwini uyayizwa lento iyasho nakwemzimbeni ukuthi iya kubantu izangoma ziyelapha impela nje into engayisho nje ukuthi ziyelapha noba yikuphi umkhuhlane ziyelapha kodwa kuye kwamele lixwaye ngeba iBhayibheli nalo lathi ngensuku zokugcina kuzoba khona abapolitiki bamanga nezangoma zamanga.
Ye akutsho ke ukuthi lokuthwasisa uyathwasisa abantu kwenza kanganani konoko njalo sizothwasisa abangaki?
Ukuthwasisa mangicabanga manje cabanga ukuthi mina iyafika inombolo mangingayibala iyafika kozithu ku-26 ushiya ngale kwakho njalo engibathwasisileyo mina bayashisa and futhi bayalwazi uluntu bayakwazi ukuhlonipha umuntu bayakwazi ukuhlonipha inkonzo njalo mina bayingihluke khona ngokuthwasisa angimlashisi umuntu kukhono ngoba ngitholelwa yilokhu ukuthi umuntu kayenzi isintu sakubo usesemasinya asheshe aphindele ekukholweni sasemasinya.
Sithathe leli thuba ukuthi sibonge isangoma uMagula Kulinywa Dube. Silethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. So isikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo. Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa kolunye njalo uhlelo lwethu lokukhangela ilizwi likaNkulunkulu.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngicela balaleli bami sike sibale kumaHebheru ichapter ngeka-12 kuverse eka-8 njalo sisiya ku-9 lo-10. Lithi loni ilizwi lenkosi, kuqala wathi imihlatshelo leminikelo yokutshiswa leyezono kawuyithandanga kawuyithokozelanga, iyona inikelwa ngokomlayo. Wabuya wathi, khangela ngizile ukwenza intando yakho, ususa okokuqala ukuze amise okwesibili. Ngaleyo ntando senziwe saba ngcwele ngokunikela komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela. Ngiyathokoza kakhulu balaleli ukuba sikhangela indaba eqakathekileyo namhlanje. Khona kuyikuthi bemfuna sikhangela imbali ukuthi kudala kuTestament elidala kusivumelana esidala uNkulunkulu ayelaso labantu bakhe beIsrayeli. Nxa umuntu wayewonile kwakumele ukuthi ngomnyaka lo ahambe ethempeleni kumbe nxa eyisikhulu uyabe lemvu kumbe inyamazane ezithize ahamba lazo zisiyabulawa zibe sezitshiswa igazi lazo lithathwe ligcotshwe laphana limele ukuthi izono umuntu azenzileyo ngalowo mnyaka ziyabe sezingaphansi kwegazi lelo. Kodwa ke lapho esikubalayo umlobi wamaHebheru uthi yena kwakudingakala ukuthi ngomnyaka langomnyaka umuntu wayewonile wayebuya lenyamazana ukwenzela ukuthi igazi lenyamazana yana libe yilo elimela isono somuntu. Kodwa lalingakwanisi ukuthi nxa inyamazana leyo ibulewe lonyaka ikuvimbezele kumbe ivale izono zakho zomnyaka ozayo. Kwakumele ukuthi umnyaka ozayo njalo uyedinga futhi eyinye inyamazana yokuzonikela ichiselwa ukuze izono zakho zithethelelwe. Kumbe le muli yakho wawuletha inyamazana usenza njalo. Kuthi ukuthi lokhu kwakuyisivumelwano uThixo ayelaso labantu bakhe baka-Israyeli kuTestament elidala. ITestament elidala lona lingumfanekiso owe-Testament elitsha. Ngakho-ke iTestament elidala lagcwaliseka kuJesu Kristu. Uyaloba lapha umlobi kumaHebheru uthi yena uJesu wathi esiza uNkulunkulu wasesithi kuye, angisafuni imihlatshelo, angisafuni imnikelo kumbe ukutshisa kwezinyamazana legazi lazo, kodwa sengifuna wena Jesu umele umuntu wonke kumbe ngumuntu omnyama kumbe ngolikhiwa kumbe lishona kumbe lindebele ukwenzela ukuthi igazi elizachithwa nguJesu libe yilo ke elingembesiyo izono kuphela kodwa elisusa izono kokuphela kanye uthi ukuthi kuyabe kungasadingakali futhi ukuthi kube lomunye futhi umhlatshelo ukuma kwaJesu esiphambanweni kuchitheka igazi lakhe yikho ke okwahle kwasusa ukuthi akuselandingeko ukuthi siyebulala izinyamazana ethempeleni kube ngumthiselo igazi likaJesu yilo lodwa kuphela elisusa izono umuntu abe msulwa nxa eseme phambi kukaNkulunkulu
akuyiphethe mfundisi
ngakho mlaleli wami namhlanje lombuzo oqhakathekileyo ku kambe wena ezakho izono sezasulwa yini ligazi likaJesu kasithandazeneni baba ngegama likaJesu kulaba abalaleleyo yathandaza ukuba namhlanje igazi lakho lizokwesula kanye izono zabo bekhululeke bathola iculo elitsha bekwazi ukuthi izono zabo sezithethelelwe ngegama likaJesu yathandaza amen
lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
siyabonga kakhulu Jagel Dala untungami linkomo Njengokuli tembisa kwetu, akisizwe ueza chisa spanda, ekufa lembongi elodumo, uAlbert Nyathi.
Ngomele usenzenina, akusitile nga.
Usenzenina ni mkombose mwa 1993. The same day, okwa tuchulua kona u Chris Hani, yikuwa nga kompoza le ingomo. It must have been 93. Nezu uchungu kakulu. Umuntu uspent iminyaka yakhe eminingi exile ezama kulwela ilizwe lakhe labantu bakhe suddenly so twa kule ceasefire waba ekhaya and then uyajoga asjogela probably having spent over 20 years 25 years asjogela babe mdubula four bullets so kwansinda lelo la ngahle ngayikompoza ingoma but ngabiza uproducer Tomeni ukuthi ahlabele and so on and so forth and labo Naomi to appear ku video but abantu vele always wondered ukuthi uproducer Tomeni uyahlabela engomeni leya kodwa Naomi ngoyavela ku video kwahamba njani it's because ngangiza hamba for 6 months at Denmark ku 1994 So uPrudence waye busy kakhulu nge examination mid-year exams right towards June ngabo June rather towards July so ngama mid-years so ngoba waye busy ngase ngithatha Naomi
utazo is my man apa
yehe
as asichayela ingoma sizwe ke uthi uthwana ngibantu laba ngihamba khona ngiphoda la drop ngobula Benza, kana sokuzwa kwenza kathi sila wenzela abalaleli.
Mina yeyo.
Yeyo, usiza. Rokana uma ipoint ngwaye isungwizwe ekele.
People of their cursed world, tell me, what honesty is there when you are summoned unto the table to discuss peace, when you are disarmed and suddenly four bullets have to greet you and you say peace, peace, all peace unto the whole world. But what peace? What justice? Whose peace? Whose justice? How can I be expected to be peaceful where there is no peace? To be just where there is no justice? My friends, my question stood yesterday. My question still stands today. My question shall still stand tomorrow. Ngakhoke, we shall stand on his grave, not mourning but singing the war cry, Bulala abathakathi.
Yingume kwezoba lodumo.
Ya ngifuna ukuthi ngiqhubekele phambili ngiqhamba amabizo lawa nambonde ngicine la. Yes, ingoma eyenza ukuthi ngibe lodumo liqiniso lelo.
Ibahle wamemetheka umhlaba wonke babakwazi. Lakathisa abantu ke yingume esilanda ama 30s lokho bekwazi.
Yes, interesting something interesting is ukuthi mina ngathi ngiye Denmark ngangisaziwa kuphela ngama students esafunda sonke it was 94 naye e Denmark yasali release sengihambile mina that video. Now sengivelale ngo 95 xa ngibuya ngibona abantu bangikhangela e-airport wonke umuntu lo mina sengizibithi kade ngiyenzeni kade ngizikhangela ukuthi kade abantu
laba bazobona ku-TV la.
Siyabonga kakhulu eza Jesus Banda ungadinwa lokusasa. Ubeqoqa le mbongi elodumo u-Albert Nyathi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Ngolivalelisayo ngo-Kips 2.